Endabeni zethu lamhlanje kubika ukuthi amasotsha achaya amapholisa edolobheni leHarare ngolwesibili. Kulezi zalwane zeZimbabwe okuthiwa zitshontsha izimota kwele South Africa zisebenzisa amadonki ukuzichaphisa umfula uLimpopo. Inhlanganiso ye-hashtag This Constitution Campaign ifuna ukukhulumisana lomphathi ntambo wezemfundo ngokuthi usetshenziswa abantwana emhlanganeni yezombusazwe. Sizalethilela okuzakwethulwa libhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe okuhambelana lezomnotho welizwe. Sizaxoxa lezi zalwane zeZimbabwe ezikuhlelo lweMandela Washington Fellowship eMelika. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwezi zalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum, sixoxa ngokwethulwa libandla le-ANC e-South Africa elithi sokumele kuphungulwe inani labantu bokuza abaqhatshwa kulelo lizwe. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp lakuFacebook ku-VOA Ndebele.